sokuvukeka kutsha kunokuyani sasiqale ngakho imvende yesabeke emabhenki lapha ngamavigoron lapha amabhenki abantu bazama ukudinga izimali ngazi ukuthi sokuyifanise ukuthi abantu besiya kuholiday kumbe i-shortage sibe yaba khona njalo yezimali ngoba amalayini akhona lawo besingasawajwayelanga khona namhlanje ibhenki engike ngadlula yiyo kathi singikhulumisana labantu semedjeni kukhanya bebengena nga-5-5 ugadumile emnyango bangena ngi-5-5 abanye besithi hayi kukhanya iyatholakala but bebengeniswa nga-5-5 ngingazi kwamanye amabhanga njalo ngimbona lokhu kule ndwendwe nje kuphi inani lokhu eliyilo lona leyani babelitshilo ukuthi nxa uthatha individual uphiwa $50 then amakhampani aphiwa $100
abantu bakhanya bephithizela yini belungiselela ikhisimusi
abantu bakhanya bephithizela but isimanga esesikhona bengidlula kulaba abathengisa ezokudla le i-chicken inn sebetshintshile intengo zabo sebebiza imali yasemelika ngebhondi nga uthi uyaqathanisa nemali yakithi iprize zabo sezidula kakhulu ngoba ngele melika i-2 pizza yabo bayibiza $2.50 ma uyifuna ngebhondi $9 so okuyikuthi ngezindlela bazama ukuthi abantu bengasasebenzisi ibhondi ngoba kuba cheaper nga uthenga ne-US but ihlupho olukhona kithi imali yemelika kayikho kuleli lizwe leli yebo ye abantu bayabhodabhoda bethengathenga khonokho okuncane nje lokoba sekula abakhangelela impahla zabantwana baningi kakhulu kulaya esithi ngama-free market ezitolo nje ezinkulu hayi kakuphithizeli kangako kuphithizelwa kuma-free market lakhona asekudleni
uhlupho lwamafutha ezimota okuhambisa-ke
wayisho-ke indaba phendula inkinga-ke indaba yamafutha le sikhuluma nje indwendwe ezibonakalayo eminye imigwaqo size yavaleka ukuthi akusuka weyi ngoba imoto sezilayini ezayenza amalayini akaba yidabhu aba mathathu kuloku zima kukhanya kakunabo ungcono obuba khona sililini emafutheni lapha bathwele nzima abantu bezimota ngoba ngikhangele nje njengomuntu okhangela ngasemabhumuthi ngengafika ngasemarentina emakhaya abamabhasi labo sebekhweze okwesabekayo ngenxa yokuthi bathi bona amafutha akawatholakali emafutheni-ke akulabo ungcono akulabo bebo sngendeni sezikhula zisiya phambili.